elupane njengazo zonke indawo zeMatabeleland kumbe ngithi ezeZimbabwe ezingatholanga izulu ngokwaneleyo zihlaselwe indlala esabekayo okwenza abantu betshone besemalayinini belayinele impuphu bengagqize qhakala ngale umkhuhlane we-coronavirus. Abantu nxa sikhuluma labo bayatsho ukuthi lanxa bekuzwisisa ukuthi lo mkhuhlane ungumqedazwe kodwa akulanto abangayenza ngoba balambile, angeke bathona bezivalele ezindlini for 21 days kungelanto kungela kudla abakutholiswayo. Kungakho-ke kwakudingeka ukuthi uhulumende abone ukuthi ngalesi sikhathi abantu bezivalele ezindlini kule nkuthazo ukuthi bezivalele emakhaya bayatholiswa ukudla.
Indwendwe zempuphu ngeza nsuku zonke yini?
Impuphu bayilayinela nsuku zonke kumbe ngithi bayidinga nsuku zonke ngoba ingatholakali lula. Kuthi nxa ithe yadiliva lapho eyabikhona abantu babuya ngobuningi babo. Okunye futhi okuhluphayo yikuthi abantu okumele bebone ukuthi abantu kabafakwa kungozi ye-coronavirus kabathathi zinqumo ezeneleyo. Ngathi ubukhokheli kabuthathi zinqumo ezeneleyo zokuthi babone mpelampela ukuthi nxa impuphu ithe yabuya iyadistributwa kuhle.
Liyake libaxwayise yini abantu njengenhlanganiso ukuthi bengaminyani?
Siyabaxwayisa abantu, siyabaxwayisa ukuthi izixwayiso zethu zisuka zingabi lesizotha kakhulu, zingaziki kakhulu ebantwini ngenxa yokuthi lanxa bethi bayakuzwisisa kodwa kulanto abangayenza ngenhlupho abahlangana lazo. Siyahamba la kulezo ndwendo sibatshela ukuthi lanxa bethe labuthana kodwa zamani ukuthi lingaze laba seduze duze.